Izulu leli eselidabule iFlorida iHurricane Ian. Ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota, lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle. Ngibone kuthiwa ama-waves angkhona or amanzi sefika kuma 15 foot, mbeni singathi 3 stories or 2 building stories. So ukungathiwa izadabula izindlu eziningi, ama-building amaningi, amabhizinisi amaningi. Ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungela emergency services. Sibone ama-firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby, but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwaka-test ngoba lokhu isabhidliza i-hurricane lay iyeni until Saturday or ngeSonto.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona leli?
So mina mbona i-American government mbona umongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi i-FEMA izahamba iyencedisa abantu bonke bona labo. Siyakwazi ukuthi i-FEMA, i-Federal Agency for Emergency Action, izabanika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha, but okwakathesi sibona ukuthi amanzi lawa hayi ngamanga kuhle. Abakaripoti ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi i-hurricane le ibiza yenza i-damage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le-emergency workers, and kathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people, so sebesebenzisa ama-generator. Hayi ngiyakwazi ukuthi i-America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele, lama-insurance companies. Ngiyabonga.